iqiniso sibili elidanisayo ukuthi amapolisa azindile, kodwa ke kathi singikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya, injongo yethu kuyikulungiselela ukuthi sihambe e-court ukuya challenge ukuviva lokho kwenze khona amapolisa. Indaba yakuqala bekuyindaba ekade sikhangiswa thina e-court inhlanganiso kuthiwa khona i-Confederation of Retailers Association. Sihambile size saphuma-ke ngathesi labo bebehamba besithi bona bafuna ukuthi singaqhubekeli phambili ngokuthengisela kwakusasa. Kodwa-ke ngiyathokoza ukuthi ngithi mina indaba yabo leyi ifakwe eceleni kumbe ilahliwe, kodwa nje umehluko ukuthi kakusathiwo ngokuthi bebhadale ama-cost. Kodwa-ke kwasokusala indaba le ye-prohibition order, ngoba lawo ujaji unanzelele ukuthi besokule-prohibition order. So-ke yiyo-ke esesiyisebenza kathesi. So ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto ngisikhuluma ngalesi sikhathi kuthiwa sesingehlele ukuthi sihambe kathe sikeentambama kuthi uthe sizahamba kusasa ekuseni.
Umthethwandaba ungathi lingaqhubekeli phambili njengalokho owakwenza eHarare lizakwenza?
Sizadana, kodwa-ke izandla zethu ngabona njalo ziyalo sezifothiwe, kuzafanele ukuthi silandele khonokho njengebandla elihlonipha umthetho. Kufanele sitshengise umehluko wethu thina njenge-MDC kuZANU-PF ukuthi ZANU-PF kayihloniphi amalungelo, kayihloniphi umthetho, kodwa thina si-opposite ye-ZANU-PF. Nxa umthetho wandaba uthe singatshengiseli kutho ukuthi sesizalandela khonokho.
Kule ziphathamandla zenu ezivotshiweyo khona ngapho koBulawayo, zingaphi kathesi njalo okwenzakalayo?
Okwenzakeleyo sikhuluma sinje yebo liqiniso babotshwe izolo kathesi basenkantoli eBulawayo Central Police Station, okutho ukuthi sikhangelele ukuthi bazahamba emthethwandaba kusasa-ke ekuseni.
Ye, kodwa baphethwe njani njalo beselikwazi icala abaletheswayo?
Singathi nje isimo samajele-ke ethu alapha ekhaya iqiniso elikhona ukuthi akamanga kuhle. Emajele kungcolile, akula ngubo, nxa kule ngubo kule ngubo ezingahlanzekanga ezinukayo. Njalo singathi nje amajelo ethu asondawo kufanele ukuthi bona kuhlale umuntu loba nje iminyamazana, akufananga ukuthi behlale-ke khonapho. Emajele ethu kakula kuhla, iliqiniso elikhona, okutho ukuthi abantu thina abangani besihloko yinto okufanele sibuyeke lokudla sivela ngaphithi emakhaya. So isimo semajele simbi, kakungeke ngithi ukuthi baphathwe kuhle, kodwa-ke ngakula nto esingayiyenza. Lokho kuyakhombisa nje ukuthi lizwe lakhona lonke limi kanjalo, akula ndawo nje lapha elizweni lethu elimi kuhle. So okukhona ukuthi babothiwe, sesikhangelele ukuthi simelele ilanga lakusasa lapho-ke bazahamba khona besiya-ke e-port. Kodwa sikhangelele ukuthi khona ngoba icala leli abalinikiweyo licala elingasebenziyo, uhlubona ukuthi licala elokunindela, icala nje lokuthi sinikile ngoba sesiswele ukuthi sithi kuthiwe khona lihambeli bahambe bekhankasa kumbe behambisa umbiko wamanga, yilo icala abaliyetheswayo. Kodwa sina ukubona kwethu sibone ngale icala vele lingasebenziyo, and sibone ngale ekhoti liyafika lilahla lelo icala.
Lizakhulumisana njani lamalunga enu ngokutshengisela kungaphuma isinqumo somthethwandaba? Lizabazisa nini ukuthi hayi akusatshengiselwa kumbe sokutshengisela?
Sesivele njengoba singabantu abathembekileyo, singabantu abathanda ukuthi nxa sikoqa siqoqa-ke ndawonye labantu. Sesike sahlangana lokunye ubukhokheli, sibazisa okuyikho namhlanje. Sase sibakhuthaza ukuthi hayi siyakwazi ukuthi kuyadanisa, kodwa-ke sababuyele emakhaya, sebezalinda kusasa besemakhaya belindela impumela yemthethwandaba ukuthi kuza kuma njani. Sesiza kukhangela sisuka-ke khonapho. Xa kuyukuthi umthethwandaba ungathi kasiqhubekele phambili sitshengisela, hayi sesizaqoqa siqhubekele phambili. Kodwa-ke nxa umthethwandaba ungathi hayi kutho ukuthi hayi sesiza kuma.
Kuyini elikulungiselele ukubona ukuthi akuladlakela?
Ukuthi singatshengisela besivele phakathi kwesikhathi kusukela ngelanga lapho esandisa iyazisa khona amapolisa ngenjongo yethu yokutshengisela. Besivele sisebenza, sesiqalile-ke ukusebenza-ke namapolisa. Singakhangela-ke umthetho weposa uyatsho ukuthi nxa sifuna ukuthi siyenze uhlelo olunjongo lokutshengisela, kufanele thina sidinge lokho okuthiwa khona ngamahlazi abazabe bekhangele ukuthi khona kakula bantu abazayiphula yini umthetho abazabekhangela ukuthi uhlelo lwethu lizaqhubekela phambili ngokuthula. So yonke le yimizamo kade siyenzile sile department yethu lapho ye-security yiyo ekade engathi mina inqoqa konke lokho ibuthanisa abantu, abantu abathembekileyo, abantu esibaziyo, abantu abathanda umhlangano, bese siqoqile sibili abantu abaningi sibili abazancedisana-ke namapholisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi khona kakula bantu abazazama ukuthi bephambanise ukuphikisa iy'mpahla zabantu kumbe ukuphambanisa nje ukusebenza kwabantu kumbe ubeza nje ezinye izenzo ezingalunganga.